Ye, iCongress ke sizalungiselela manje ukuqalayo ke irally yethu ezaba khona mhlaka 17 March eWhite Stadium kobulawayo. Sisuka lapho ke sesikhangelela ukuthi ke senze ke ama-congresses ethu eqala ke kubranch, kuya kuward, kuya kudistrict, azafike kuprovince ke sesisuka lapho ke ngoMay ke sesiyangena ke kucongress enkulu ke elizwe lonke. Sibona ingani nje njengesukwini hayi akukho ke okuzasiphambanisa, izahamba kuhle emhlangano ethu yonke naleyo. Sise sebamba iCongress enkulu njengeprovince yakobulawayo, hayi sesizimisele sesizinikele ukuthi singene ke kuleyo Congress sinike ubukhokheli wethu imandate entsha eminyaka emihlanu.
Umhlangano wona lo irally oyithoyo izakhokhelwa ngubani?
Irally ikhokhelwa ngumongameli wethu uNelson Chamisa ke nguye ngumongameli wethu ke ngalesi sikhathi size siyefika kucongress elokhu enguye umongameli wethu.
Ye, manje kulawa ma-congress amancane awezigaba yikho lapho yini okuzavela amabizo azaya phambili kucongress yelizwe lonke?
Kunjalo sibili, amabizo yekho azaphuma khona khonapho ke ama-delegates ethu ephuma kuma-district, ephuma ke kuma-provinces, yiwo ke azahamba ke emhlanganweni omkhulu ke we-congress enkulu.
Sesike sezwa amanye amabizo afana lelikamnumzana Douglas Monzora nomnumzana Mdzuri uElias Mdzuri ukuthi ngabanye labo abafuna ukuncintisa isikhundla sikamongameli. Kuliqiniso yini lokho?
Akwakathesi ke akulabizo eselikhona ke nje, konke okungabe kuphuma kumaphephandaba ke kungaba ngelokho okuthiwa ngesilungu i-speculation kumbe i-propaganda kumbe nje abantu ababezithengisa. Amabizo azaphuma kuma-congress ethu amancane esizawenza kuma-wards la kuma-district la kuma-provinces yikho esinominetha khona, ngoba ke inkokheli kazizinominethi zona. Yikho lingabona kuphuma ibizo kathesi kabe ibizo lamanga, ngoba akahlali phansi ke ama-provinces ukuthi anominate.
Umhlangano nalo uzayenzelwa kweliphi idolobho?
Hatshe, kwedolobho ke kakukakhulunywa, sisakhangela nje ama-venues ngobuningi bawo. Ngokuya kwesikhathi kho kuzaphuma khona-ke ukukhokheli bethu i-National Council isisitho ukuthi umhlangano uyenzelwe kuliphi idolobho njalo kuyiphi indawo.